So we see card descender bago VOA in Debele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 9 kuLwezi 2024 ngutaba kaNcube. Endabeni zethu namhlanje
sabona ukukhathwa kwefundi uma programs athila wedevelopment Africa awe alokwenza le democracy le leadership improvement.
Vamelele abantu abaningi ukubona ukuthi ozangena esikhundleni sikamongameli umnumzana Donald Trump weMelika uza kwenzelani ilizwe leZimbabwe.
Abanye bezizazithengeleka kushashe nalala ibhabhata la kudala sizithikele ngalo ngobe lesikhiwa leli selikwanisa ngamakhiwa phela abalimali bakhe.
Abalimi bathi kabasoze benelisa ukuthenga inhlanyelo ngenxa yentengo ephezulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Vamelele abantu abanengi ukubona ukuthi ozangena esikhundleni sikamongameli umnumzana Donald Trump weMelika uza kwenzelani ilizwe leZimbabwe. Kulabanye abathi uTrump lakho kwesula izijeziso zenotho ezethesa inkokheli yebandla leZANU-PF labanye. Njalo kulabanye abathi akula nguquko eza kwenziwa nguTrump eZimbabwe. Gazange esule izijeziso ezethesa inkokheli yebandla leZANU-PF. Kukhengelelwe ukuba uTrump lakho ukuphungula imali ayinika inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza kuzwekazi leAfrika njengalokho akwenza esembusweni. Ukuhlaziyala ludaba sixoxa lomnumzana Fortune Mlalazi osekela ibandla lamaDemocrats.
Inkinga esilayo kakhulu eAfrika ukuthi asilabuthungamela obuqotho emazweni amaningi. Lama processes ethu okuzibusa awahambi kahle. Yebo kambe bayakhala ngama issues anjenge interference ukuthi amazwe angaphesheya ikakhulukazi eleAmerica liya interfere. Libe selizenza lokho abahlala bekuthi ngu-prefect. Ukungena kwamnumzana uTrump angiboni kungaba le effect kakhulu ngoba ngumuntu esesike sabalaye for iminyaka eyi-4 ngithi term as a president ngesikhathi sakhe there wasn't much in terms of ukuzama ukuqondisa izinto ezithile zona le Africa. In fact sabona ukukhathwa kwefunding kuma programs athila wedevelopment Africa awe alokwenza le democracy le leadership improvement. So ngibone ngani sizaqhubeka sisiya kulelo hlelo lokustopha ama-programs, especially ayeqalwe ngama-Democrats, especially ayeqalwe ngu-President Obama, in fact. So ngibone ngani kule uncertainty ethile ku-sector ye-civil society ebiyithola i-funding from ama-American organizations kunye le-USAID.
Kwenza sizikhangela kuyo phambili, kumele kwenziweni xa ukuthi vele eza kwenza khonokho.
Well, kulutshwana okungenziwa ngaphandle kwe-lobbying ukuthi i-administration yakhe iwubhekisise isidingo sokuthi kuqhubeke nge-funding, especially kuma-issues e-civil society lawo alokwenza nge-governance ayiwo azaba affected kakhulukazi. So, well, sithemba ukubana kasoza atshintshe kangako kuma-diplomats abayiwa kade beqhuba lezinhlelo ngaphandle kwalokho ayikho into engenzakala bangathi sebestopa ifunding that's it akula into engenzakala.
Lo ngumnumzana Fortune Lalazo osekela ibandla lama-Democrats obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Sixoxe njalo lo mnumzana Greta Svanda othakazelela ibandla lama-Republicans.
Mina ngiyambona uTrump ngendlela
abe campaigna ngayo umuntu odingayo kakhulu ukuthi democracy ngabe iyakhula kumazwe wonke ehlokomisa futhi lodaba olokuhloniphana. So inxa sithi ngikhangele engibona sengathi mina angeke avale ifunding efana nale yama-civil societies apromotha kakhulukazi inkululeko yabantu nxa sithi ngiyamuzwa kuma-campaigns akhe ngaphandle kokuthi nxa ezathi esephakathi njengoba nathi esephakathi engatshintsha. Kodwa nxa ngimuzwa mina ngimuzwa engumuntu opromothayo uyakuzwisisa futhi ukuthi i-America futhi yiyo okumele ukuthi khona incedisane la lamazwe amaningi okungani kuthiwa idemokhrasi kayikho khona, kodwa ufuna ukukwenza lokhu ngenhlonipho enkulu ukuthi lapho efika kuwe ufika kuwe akhulume lawe njengendoda yalapha ekhaya, hashi ukuthi abe sesithi yena hhayi mina ngiyisiqwanga yikho lapho ngifuna ukuthi wenze so. So-ke mina nxa esithi ngikhangele nxa engakulanda ngale ndlela akhuluma ngayo ukuthi uzohlonipha abantu, mbona sengathi mina bonke abantu azabalanda ngenhlonipho, ngibona sengathi khona kuzokuba le ntuthuko enkulu kakhulu.
Nxa engasakwenzanga khonokho kuye sibanda, nxa engakwenzanga kuyathiwani?
Nxa engasakwenzanga kusho ukuthi sokuyingozi-ke ekuphileni kwabantu, ngoba abantu kade bethembele kakhulu kuyona lingqwele. Nxa engasakwenzanga ngaleyo ndlela sithi i-America siphila yodwa, kodwa laye kuzampela nzima futhi ukuthi khona imelika iphile iyodwa, ngoba imelika ngeke iphile iyodwa, kubele ukuthi iphile ilabanye abantu. So nxa engasakwenzanga lokho ayikusho ukuthi imelika iza kuba lohlupho kakhulu, nomhlaba wonke ube lohlupho kakhulu.
Ye, abanye bayisaba vele ukuthi kuza qumaquma indlelo kumazigamule sibili kungazali lutho, kodwa ngakwenza sibili khonokho?
Angiboni ngaleyo ndlela, ikakhulukazi abantu abesaba kakhulu yilabana abantu akade befuna ukuthi imelika ngabe iyangenela kunhlelo zakwamanye amazwe ingahloniphi. Ye, ingahloniphi. Manje uTrump ubuya ngenhlonipho njalo ubuya ngeqiniso elokuthi hayi Dube into leyi ayilunganga ndoda oyenzayo, kodwa esiza ngenhlonipho. Now ama-organizations amaningi kasebenzi ngokuhlonipha, asebenza ngokudlwangudlwangu ngoba efuna imali kuphela, okuyinto engalunganga kakhulu leyo. Nxa sithi ngubhekile kakhulu uTrump ngumbona ezatshintsha kakhulu, ikakhulukazi kulezi nhlangano sezifuna ukusebenza ngokudlwangudlwangu, ezifisa ukuthi ngabe lapho ezisebenzela khona akula lokhu zina kula kuthula. Ye, kuza kuba nzima sibili kuzo lezo nhlanganiso, kodwa leziyana inhlanganiso ezihloniphayo ezisebenza kahle, hayi ngibona sengathi mina ngeke amise ukuthi khona izihlanganiso lezo zibe funded.
Umnumzana Greta Sibanda uthakazelela ibandla lama-Republicans elemelika, ubexoxa elo Gibbs Dube we-Studio 7 ekoBulawayo.
Njani balaleli bomsakazo we-Studio 7, sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel e-VOA Ndebele. Ngena khona manje ku-VOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma-WhatsApp groups e-VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga i-VOA Ndebele WhatsApp channel, WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Abantu abanengi abavotele ibandla lama-Democrats eMelika balokhe belesithuli futhi bezivuza ukuthi kuyini okwenze ibandla labo lanqotshwa kakubi kukhetho olwenziwe ngeviki ephelileyo. Obemelele libandla kukhetho lukamongameli unkosikazi Kamala Harris unqotshwe ngumnumzana Donald Trump, yena ozangena esikhundleni ngozibandlela. Ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo e-Studio 7 uxoxele isizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika umnumzana Tim Moringai.
Ukudliwa kwama-democrats, I think ube kulama factors amaningi ngoba i-message yabo I think was very good for the population labantu abaningi, but ukuthi ukukhuluma kwabo lokuchasisa kwabo izinto zona lezo I think were lost in the sauce, ngoba siyakwazi ukuthi ukutintsha okwayenzwa khona from umnumzana Biden to uNkosazana Sakazi Harris, abaningi were not really happy with it within the Democratic Party. So khonoko ngathiwa kwakule sokufaka ama group amaningi khonapho, ngoba siyakwazi ukuthi ama Democrats lawo they have ama factions, i progressives, ama liberals, labanye ama centrists. So ama progressives labanye abanye I don't think they were happy ngokufaka uNkosazana Harris in the race, ngoba bebefuna ukuthi kube lokuyi primary nje okungenza ngathiwa kulokhetho veza ukuthi umbani who is the strongest horse to replace uNomzana Biden. So khonoko I attribute it as one of the loss making decisions.
Kulabanye abathe ukunqotshwa kuka Kamala Harris kuveza sobala ukuthi elemelika kalimfuni umongameli ongumuntu wesifazana. Nanku sesike sabona njalo kunqotshwa unkosikazi Hillary Clinton laye enqotshwa ngoDonald Trump.
Khonopho I don't think that is iqiniso, ngoba mina mbona ngathiwa umama uHarris abantu bebengamazi kakhulu. She was a senator and attorney general eCalifornia, but ukuthi abakwazi nationally akulabantu ababemazi, and why vela from the west coast abacabanga khona ukuthi they are from the far left of the party. Now twa why vela in the midwest beni wise abale chance, but die mbona ngathiwa first it's about gender and okunye it's about the region where she came from. Ngathiwa why vela in one of the midwest or rust belt, hayi mina bembona ngathiwa why abale le chance yokunqoba. Umuntu engimkhakelayo for that situation ngumama uVal Demings, lowana owayengu-impeachment manager for Trump first case.
Kukhetho lukamongameli ngo-2028, ngobani obona behamba phambili abangakhethwa ukuncintisa kulesi sikhundla?
Mbona mina oput Buttigieg, oGavin Newsom, mama uVal Demings engikhulumele earlier, laye umama uHarris uyabe sephendukile, uMichelle Obama, labanye abanjengo Andy Bashir, uGovernor weKentucky, Governor weNorth Carolina uRoy Cooper. Yeah, ngathiwa ngabaningi embabonayo bengama front runners okwakathesi. So siyabe sesibona lathi ukuthi bazabuya lawapha amacebo to help them increase their chances to be elected. Ngoba sesikwazi ukuthi this is the last time uDonald Trump can run for the presidency. Next time uyabe senika laye omunye ichance yokuthi angene.
Umnumzana Tim Moringai yisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Ubexoxa lo ntukameli inkomo weStudio 7.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe, lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa kumembula.
Kweze maphandleni, abalimi eNyamandlovu leTsholotsho esabelweni samathebelele North bathi ibiza imali ephezulu lonyaka inhlanyelo yomumbu, njalo kabasoze benelisa ukulima kuhle ngenxa yokucaka kwenkomo lamadonki kanye lendlala enkulu ababhekane layo. UNgqwele Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Bayakhala abalimi abathi inhlanyelo kayithengeki lonyaka. Inhlanyelo yomumbu isilinganiso samakilograms alichumi ayithengwa phose ngamachumi amathathu amadola eMelika, $27 nyakenye, isibiza amadola ngamachumi amane, $40. Abalimi abaningi bathi kabasoze benelise ukuyithenga ngenxa yokukhuphuka kwentengo yayo lonyaka. isaka lenhlanyelo yomumbu eliyisilinganiso samakilograms angamachumi amabili lanhlanu lithengiswa phose ngekhulu lamadola $99. Uthi eliyisilinganiso samakilograms amahlanu lona libiza amadola afika phose amachumi amabili $18. Omunye wabakhala ngentengo ephezulu umnumzana Abraham Dlovu.
Ayibekwe ihlalelo iphezulu kakhulu iyadura ikhalo yayo ukuthi abantu vele bagalile endlaleni so ukuthi aphinde athi inhlanyelo futhi kuba yinto enzima kakhulu kumlimi.
Uyakhala lo mnumzana Phathisa Dlamini.
Kodwa-ke njengoba sokulinywa so bazakhweza futhi.
Unkosikazi Tryphene Sibanda olima eseCharlotte uthi ikhuphuke kakhulu intengo yenhlanyelo.
Uyabona inhlanyelo into eyenzakalayo ukuthi uyawufuna inini. So vele nxa ingaba njengayona le $4,889 at least iyekhe ngabe kubo-30 ngoba kathesi nxa uyithenga ngale price, which means the next 6 times uzasisithenga i-US.
Unkosikazi Simiso Ndlovu oweyinsiza Village 1B uthi uzalinda uncedwa nguhulumende lonyaka olohlelo lwe-Presidential Agricultural Input Scheme. Isakhamuzi seTsholotsho umnumzana Mthulisi Khuphe uthi kasoze enelise ukuthenga inhlanyelo lonyaka ngoba iyadula.
Into ezasihlulayo kakhulukazi njengoba nakube indlalo engaka asazi ukuba imali zakhona zizayaneliseka ukuthi sithole leyo nhlanyelo ngentengo yayo ukuthi indawo iyabibiza.
Kulabanye abathi bazakuya koBulawayo emkambo weShashe lapho abazathenga khona umumbu wokugayisa bewuhlanyele emasimini. Igokoko lomumbu emkambo lo lithengiswa ngamadola eMelika esitshiyangalombili $8. Isakhamuzi seyinsuza unkosikazi nomakhosazana Ncube uthi kungcono bethenge umumbu lo kulokuzama ukudinga imali yokuthenga inhlanyelo ehloliweyo.
Sinabanye vele sizazithengele kakushashe nalala ibhabhata lakudala siziphilele ngalo ngoba lesikhiwa leli selikwanisa ngamakhiwa phela balemali zabo thina seyimakhaza likwanisa sokuzithengela ibhakade lami koshashe nhlanganisele nkenya ngizimele emasini kungcono kakhulu. Hayi kungcono kakhulu inhlanyelo vele asikukwanisa.
Umnumzana Mthokozisi Dlamini ofundisa ezokulima ekolitshini leLupane State University uthi akumangalisi ukukhuphuka kwentengo yenhlanyelo yomumbu lamabele.
Singani khona inhlanyelo vele iyakhwela ngeminyaka ngeminyaka kusiya ukuthi abalima inhlanyelo bayilime ngemalini ngoba ukhuphuka konke ama-fertilizer abawasebenzisayo lamanzi cost of amanzi kuthelukuyalo.
Abenhlanganiso ezabalimi labo bethuswa ukukhuphuka kwentengo yenhlanyelo lonyaka. Umgcini sihlalo weZimbabwe Farmers Union esabelweni seMathebeleland North umnumzana Busani Khumalo uthi abalimi abaningi kabasoze benelise ukulima ngenxa yentengo yenhlanyelo ephezulu.
Kuzabulala isivuno lanxa abafisa abalimi befisa bethenjiswa ukuthi lezulu lizabo kuna kahle kodwa abalimi abaningi soze izifiso zabo zaphelele emoyeni ngoba bengalakho kokuhlanyela all the abantu bazagcina sebesiya ekuthini sibuyele kokwemvelo sizilimele obhabhadla lethu.
UDlamini uphinde wathi kuzaba nzima kubalimi lonyaka ngoba inkomo ziyacuba ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi okubangelwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Baningi asebekhangelele ukuba bazathola usizo lukahulumende phansi kohlelo lwefumbuza intwasa input scheme lezinye. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingungcwele Dube.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Teresa Dangwa olwela amalungelo abesifazana njalo engumfundisi. Sicubungula ukuthi impumela yokhetho lweMelika ithinta njani abesifazana.
sibonile abantu bevota befuna ukuthi uKamala Harris ewine, abanye befuna uTrump awine. But eku hambisana khonoko ukuvota khonoko abantu bavote kule peace indlela ama results sephumile akula muntu ongena ema street ngesiyachaya izinto kumbe bangumsindo kumbe bechaya naphandle ama neighbors ami ngabo ba support aba different from me but awukuboni ukuthi asoze sikhulumisane isekwenzekele sikwenzekele sesikhangela phambili into engifuna ukuthi isizwisise thina especially thina besifazana ukuthi singakhangela ukulwisana kuka Trump lo Kamala Harris sibonile lathi ukuthi how saba encourage ukuthi how even thina abasifazana lathi kumelanga dim our light, we should brighten our lights as bright as they can be and go as far as lapho singakwanisa lapho sifuna ukuhamba khona. Singakhangela ukuthi asilobe sivunyele lokho sesivunyela lokho yani hayi ukuqhubeka phambili ukuba the best that you can be kuyavunyelwa and akula nkinga. And ngiyathaba nje ukuthi ngibonile ukuthi even though ikungena umongameli owesifazane kodwa khona phela kuhouse lokusenate emparlamenti yalapha kulabafazi abakhona labo esizakhangelela labo ukuthi labo bazamelela izinto zabafazi. But one thing that ekungichazayo lakho ukuthi even though kulaba khona abesifazana abangasoma Republican labo even bonke even abafazi abangama Republican bayabe benikwa labo ithuba kuparlament khonapho bayabe benikwa labo ithuba lokukhuluma ukuthi ukunqakula ama policies akhulunywa ngawo lawo ukuthi bezwakale lawo bekhuluma bengayisabi ukuthi bengakhuluma into engayisiyo engxenye umongameli uza kuthi hayi bazabe bayanika isikhathi esifanana lesikhathi esinikwa amadoda. Yiyo into ekuthi engichazayo yona leyo ukuthi hayi noma abantu bengachazeli abantu bengacabanga ukuthi ngoba asila umuntu wesifazana at the top kusho ukuthi ilungelo lethu kayisoze libonakale hayi liyasoqiniso lona lethu ilungelo lethu lokhu khona. Ngifuna futhi ukuthi ngithi kubanye nxa whatever you were doing before ama election nxa usenza umsebenzi wakho la yelo keep doing umsebenzi wakho always work as unto the Lord not ukwenzela ukuthi ngoba nxa sekungulo umongameli mina sengenza so nxa ngoba owami kawinanga sengenza so hayi continue being yourself. Abafazi, we have a responsibility in our communities that we yenze in lokho esimele sikuyenze in our communities kungelandaba lokuthi ngubani ongumongameli. Thina in our own communities singaba mongameli bona aba e community yethu kasincedisana nini kasisupportana nini. And ngiyabonga kakhulu again ngethuba lokukhuluma. Amen.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Teresa Dangwa olwela amalungelo abesifazana njalo engumfundisi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga ngokusipha uhlelo lwabesifazane. Sokuyisikhathi sezomculo kusigaba sabaculi bethu ake sizwe uNtungameli Nkomo esethulela loludaba.
Ngicoleni ngolipsi ngidawuka ePlumtree esigabeni sasempoweni eMavulendi. Ngiqala umculo last year ukuthi ukuthi sengilomnyaka olezinyanga ngikule ndima.
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuthenga umculo wami ngitholakala kulezi nombolo 0027 7794 1176. Ilizwe engikilo ngokuhlala ngiseBotswana.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Kubalandeli bami ngithanda ukubonga ukuma lani lapho kunzima khona lalapho kulula khona. Sengani inkosi ngalibusisa, lingadinwa kwelu kwenzayo. Ngiyabonga.
Kanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Bamelele abantu abaningi ukubona ukuthi ozangena esikhundleni sikamongameli umnumzana Donald Trump weMelika uzakwenzelani ilizwe leZimbabwe. Abalimi bathi kabasoze benelise ukuthenga inhlanyelo ngenxa yentengo ephezulu. Olivalelisayo ngudaba kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.